eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 Ncwabakazi 2018 mu Praxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa awezetrap athi isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Thendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethondaba waphezulu welizwe owe-Constitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Thendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia ekuhlangothi kodwa olweZimbabwe. Lokhu kuvezwe lipholisa elambophayo umnumzana Jealous Nyabasa obesipha ubufakazi emthethwandaba kamanje eHarare namhlanje. Umnumzana Biti wetheswa icala lokutshutshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yalolu khetho ikomishini elelungelo lokwenza njalo eyeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Wabalekela kweleZambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Uthi akufanelanga athonisiswe icala aletheswayo ngumthethandaba weZimbabwe njengoba wathunjwa ekweleZambia lapho ayedinga khona ubuphepheli. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uyawaphika amazwi kamnumzana Nyabasi olipholisa ebufakazeni kwakhe emthethandaba. Udaba lolu luzathethwa njalo kusasa. Asizweni amazwi kaNkomo ekhuluma leStudio 7.
Ndikuda kunyaya kuti tiraswe pasuri zvivi chokutanga zvavari kuti vakaita azvimosha.
Sifuna lesi sicelo silahlelwe kachana. Okwakuqala okuthiwa kwenziwa akusilokuqala ngoba amaphepha abawethulayo kawafakazi lokhu. Okwesibili abalandelanga umthetho ekwethuleni amaphepha la.
Lo ke umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela isiphathamandla se-MDC Alliance njalo engumkhokheli we-PDP umnumzana Thendai Biti kungamazwi akadedolikelwa nguChris Gande. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethondaba waphezulu welizweni we-Constitutional Court okuphikisa isicelo esethulelwe idalelinye umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Asizweni udaba esilethulelwa ngubathabile Masuku.
UChamisa uthi ukhetho lwaba lokuqilibezela okukhulu ngoba amafomu awe-V11 abalawo aveza ukuba wanqoba kulolu khetho ngesilinganiso esikhulu laloba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba uMnangagwa unqobile. Elinye lamagqwetha kaMnangagwa njalo engunobhala obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF umnumzana Paul Mangwana ugcizelele ukuba bethule amaphepha abo kuConstitutional Court. UMangwana uthi amaphepha abawethule emthethwandaba agcizelela okwethulwe ngabezeki ukuthi uMnangagwa nguye onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho-ke bakhangelele ukuthi lolu daba luzahlaziwa edale liphume lesinqumo ngokuphangisa. Amagqwetha kaMnangagwa ake azama ukungenisa amaphepha la ngomvulo kulikhefu kodwa afica idale le-Constitutional Court livaliwe. ngemva kokwethulwa kwalamaphepha umthetho onika uChamisa insuku ezintathu ukuphendula okwethulwe ngumnangagwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Ngemva kwalokho umthethwandaba usuzamele uhlaziye loludaba iphume lesinqumo phakathi kwensuku ezilithumi lane. Kunjalo nje, umkhokheli womanyano we-Coalition of Democrats, umnumzana Elton Mangoma, onxintise kukhetho lokudinga umongameli, laye uthi inhlolisiso enziwe ngumanyano wakhe uveza ukuba umnangagwa akatholanga amavoti eneleyo ukuthi agcotshwe njengomongameli welizwe. Umangoma uthi lolu khetho kumele luphindwe phakathi kwababili abasana emthethwandaba, umnangagwa loChamisa. Umangoma uthi inhlolisiso yabo le iveze ukuba umnangagwa uthole isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu 48.7%. UChamisa wathola isilinganiso esilomehluko omncane kakhulu kulesakhe ese 48.1%. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe, umthethwandaba waphezulu elizweni oweConstitutional Court yiwo olakho ukuxazulula loludaba, njalo akula muntu ongaphikisa kulokho oyabe ukunqumile. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wakobulawayo osebenzisa izimota ezithwala uZulu uhlangabezwa njalo evaleliswa liphunga elibi nxa engena edolobheni ngenxa yokunuka komthambiso ezindaweni zokuthwalelwa abantu. Ubathabile Masuku ubutsethulela lolu daba njalo.
Lolu dubo lwephunga libangelwa ukuthi abasebenza ukutshayela imichova, labasebenzisa imichova kabasela zambuzi lapho abangazinceda khona, esilindweni semichova, lapho abathuthela khona besuka, lapho okwakhelwa khona amavinkili awegodini mall. Umnumzana Thulani Mlawuzi ohlala kobulawayo, njalo esebenzisa imota ezithwala uZulu nsuku zonke, uthi indlela idolobha esilisenyanyeka ngayo ayisayenzi ngoba imikhuhlane singatholakala ebantwini, njalo akusahloniphisi okwenzakalayo.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunika umchemo vele kula order, but I think kumele ukuthi i-government ingenele lapha ni sort out. Ngapho yafica abathengisa ukudla amabhanana, abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomjobo bachemela. I think nxa kungenzakala kutholakala i-rank approach, nakungatholakala kube lento engcono engenzakala, because lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zeka kuthiwa i-child eZimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi i-government ithathe action ngakho lokhuyana. Ukuvalwa kwegodini, igodini uma umuntu thwetha ngikhona engaklini kwakungcono abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-one zelegcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni, but kwakungafananda lapha, because umuntu achamela ngemva komchovo sale abahlahloni bomakudinga ukuthi kube lama-toilet aprova, even ama-mobile toilet i-counseling angaprovide, maybe kungaba ngcono.
Omunye wababizela imichova erenkini entsha eceleni kwesitishi sezesa, umnumzana Tricos Ndebele, uthi akula zambuzi yikho okubangela ukuthi abantu begcine bezinceda eceleni kwezimota.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunika umchemo vele kula order, but I think kumele ukuthi i-government ingenele lapha ni sort out. Ngapho yafica abathengisa ukudla amabhanana, abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomjobo bachemela. I think nxa kungenzakala kutholakala i-rank approach, nakungatholakala kube lento engcono engenzakala, because lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zeka kuthiwa i-child eZimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi i-government ithathe action ngakho lokhuyana. Ukuvalwa kwegodini, igodini uma umuntu thwetha ngikhona engaklini kwakungcono abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-one enzela egcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni, but kwakungafananda lapha, because umuntu achamela ngemva komchovo sale abahlahloni bomakudinga ukuthi kube lama-toilet aprova, even ama-mobile toilet i-counseling angaprovide, maybe kungaba ngcono.
Umthayeli webhupta umnumzana Bonakele Dube uthi yena lanxa umuntu enikezwa istanda, into yokuqala ayakhayo yisambuzi, kuqakathekiswa ukuhlanzeka.
Nxa usiba lestendi, first thing yi-toilet, even kusiba nama-camp meeting emhlangano lapho kula bantu abaningi, first thing
yi-toilet.
Hygiene should be practiced.
Umnumzana Reason Moyo okhangele ukuhambisa kwenhlelo kuchova mbayiwa uthi izambuzi ezikhona eduze ziyabhadaliswa kodwa bakhuthaza bonke abasebenza ezimoteni zabo ukuthi bengenzi ingcekeza kodwa beziphathe kuhle.
Silapha siyabe sikhangele abantu bonke ama drivers lama conductors aba ukuthi bonke into yakhona yonke bayenze. Indaba ama toilet le iyasihlupha kakhulu. Sakhuluma lo Pick and Pay ukuthi asivulele itoilet siyisebenzise for free. Pick and Pay manje uyasicharge. So sicina sesiyabe siyangena ngapi kwa ezithupheni kumbe kuma betting. So kuba khatshana. But siyabe sizama ngendlela zonke encourage abafana bethu ukuthi banganzi bachemela phansi bangayenzini. Ukuthi nje indluke ewele phokwena uyiso. Uyathola umuntu ukuthi ukhona ogangayo akwenze lokhuyana. Kodwa vele sihloko sibhoda nje besikhona lapha nje re. Sihloko sibhoda sikhangela konke izinto ezinjengazona lezo zonakala. Council sike sacela ukuthi basingakwazi ukuthi toilet yala ngeyakhe kumbe ka Pick and Pay. So lamanje sihloko singakabayikwazi ukuba bazanga siphendule ukuthi toilet yekabani. Because lapha thina kwa itoilet asila vele sisebenzise ka Pick and Pay yona le ebhadalwayo.
Indawo zokugadela ezintsha ezabekwa ngukhansili sigoqela umgwaqo ku-6th Avenue emdulini ko-Pick and Pay Hyper kulobhengula Street eceleni kweziyesa. Lezi ndawo zonke zafakwa abantu kodwa izambuzi akula njalo izimota ziningi. Lokhu kubangela ukuthi abanye bagcine bezisiza egcekeni. Izakhamuzi zakobulawayo zitshengisela ukudana ngalokhu njalo zikhuthaza ukhansili ukuthi abone ukuthi uyatholisa izambuzi kumbe lezo ezisuswayo ukuthi ziphathise. Obona ngokuthengisa kuJova Mbayiwa umnumzana Ndaba Ezinhle Mabunda uthi ukutholisa izambuzi ngumlandi kakhansili njalo okulamanyathela asebewathatha ukuthi bathole izambuzi njalo ngumlandi we-BCC ukwakha. Umqondisi wekhansili wempilakahle kazange atholakale ukuthi atsho inyathela likakhansili ngoba ephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa ngolesine eGwanda asekuzinga eliphezulu njalo abaqoqa lombukiso bathi bakhangelele ukuba ube ngcono kulowanya kenye. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba enkundleni eGwanda Showgrounds, umgcini sihlalo weMathebeleland South Agricultural Show, umnumzana George Pengo, udamalungiselelo ombukiswa lonyaka aphazamiswe ngezombusazwe, kodwa kungenani bakhangelele ukuthi uza kuba ngcono kulowanyakenye ngoba kulamankampani amaningi azabukisa lonyaka. Angamajuma isiyaka lombili amankampani azabukisa lonyaka njalo lelinani liqongile xa kugqathaniswa lanyakenye lapho kwabukisa khona amankampani angamajuma isikhombisa.
Ishela lonyaka izaba nkulu kwedlula eminyaka ophelileyo. Sizabe sibukisa inkomo ezabantu abavela emakhaya nenkomo esithi khona ngama-commercial farmers kuyo kunama-breed achiyeshiyeneyo. Sikhangelele ukuthi farmers lama-exhibitors bazaba lethuba lokuthi bahlangane bebonisana betshengisana bafundisane ukuthi sisebenze njani ukuthi sibe lengqulela phambili in terms of i-agriculture.
Umnumzana Chipengo ugcizelele esithi akubizozwayo kulumbukiso njalo ukhuthaze ozulu ukuthi aze ngobuningi ezojabula le muli.
ngiyathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babuye bazozibonela. Yabuza kwende emidlalo eminingi kakhulu, kunama-drum majorates, then azakuba nemidlalo enjengabo-tug of war, then nabanye abazavela koBulawayo, ezimnyama from koBulawayo bazabuya bezositshengisa ukujiyajiyaneyo kwe-entertainment. Abadala i-$2, abantwana i-dollar.
Umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya, omunye weziphathamandla ze-Show Society, uDamankampane akhangelelwe ukubukiswa kwakuqala lonyaka abalise kamakhalelekhukhwini e-Econet elungisa isamende ePretoria Portland Cement PPC kanye lebhanga le-CABS. Umbukiso lonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela, Sustainable Development Through Agriculture, njalo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni yisiphathamandla se-PPC ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kusiyafika ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo lapho esikhangela impilo yabe eZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum, sihlaziya ukuguqulwa kumthetho wezijeziso zenetho ezethulelwa ilizwe ngelemelika owezidera. Singakayi kuhlandla lesibili lalolu hlelo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Iziphathamandla zawele Italy zibika ukuba inani lasebefele engozini yokudilika kwebholoho leMorandi Bridge edolobheni leGenoa selifike kwabangamachumi phose amane 39. Umsekeli wenhloko kahulumende uMatteo Salvini ubike ukuba phakathi kwabafileyo kulabantwana abathathu, njalo kulabaningi abalokhe bengakabonakali. Indawo ebibangwa ngelePhilippines leChina elemigodi embiwa amafutha ezimota, eleChina selivumile ukuthatha isilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini. Njalo sikukhanya lokhu kusebenzile uxazulula ingxabano phakathi kwamazwe angomakhelwane la. Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, namhlanje uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo ntombazana ohlala kweLebhilithane.
Igama lami nguJudith Isabel Dlamini, ngihlala eBradford.
Ya, ungasitshela ukuthi njengomuntu osemazweni ubona njani ukwenzakala ekhaya? Ubulethemba na elokubuyela ekhaya kulandela ukhetho?
Bengilethemba lokuthi ngibuyele ekhaya. But then okwamanjena ash sokunzima. Sokunzima sengiphelele lithemba. Okwamanjena sobe ngisebenzisakhe ekhaya. Nxa usubona okwenzakala ekhaya kuqeda amandla le. Ngiqeda ithemba, sesiasela themba.
Manje ngokubona kwakho usuzayenza njani? Kusho ukuthi usuzamelela yini u-2023 ubone ukuthi kuyahamba njani, kumbe uzaphonguhamba nje kunjalo?
Mina ithemba seliphelile ngoba ngingumntwana ngangiselupane. Ubaba wayebanjiwe, bamhamba bamchaya, babemchaya ubaba. So ngangibona amapholisi echaya, amasotsha echaya angaka, kuya ngethusa lokuthi ngiphenduke ekhaya, ngoba mina into nale engiyibonayo into eyayiyenzakala kini. So ngibona ukuthi iZimbabwe kayitshintshanga. Ubabakazi wayezithwele, ababekwenza babedabula, babebaqhaqa abantu abazithweleyo. Ubabakazi wayengubabakazi wami angangimthanda kakhulu, kazange aphenduke. So into engiyibonayo eZimbabwe ivusa ezinye izinyazo zakudala.
Khona ngapho eBradford uhlala lemuli?
Hayi, okwamanjena ngihlala ngethu.
Okokuthi kodwa usulethemba lokubana njengoba ekhaya kungalunganga usuzaqala imuli yakho khona ngapho uhlale khona ngapho?
Amakhiwo alothando kakhulu kwedlula ekhaya. Ngobana uthando, ngingumntwana othando engizuzizeyo. ngibona uthando olukhulu lapha kwelaphetsheya kule khaya. Ngoba ekhaya esasikwazi ngamasotha esichasa abantwana. Abantwana ababengani bebamba abantwana besirep libancane. So nxa ukubona kunjani kuyabuyela emuva lokuthi ucabanga ithemba yabosofi. Silahlekelela ithemba lokuthi ubuyele ucabanga ukuthi ubuyele, hayi ithemba seliphelile.
Manje nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathini bona ngomumo lo abawubonayo? Siyazi ukuthi bakhona abawusekelayo bathi kulungi lokwenzakeleyo, kodwa wena oxoxa labo bathini?
Abangixoxa nabo abaningi abathi labo kulungile, abathi balungile ngabangani ingqondo zabo kasebenzi kahle. Ngoba wonke umuntu uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka, abantu abadli, abantu abaya ezikolo. IZimbabwe yayi Zimbabwe elungileyo, but kathesi selilizwe elimotshakeleyo.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi ekhaya lokhu, ubona ungani ngeminyaka elandelayo kuzaba le nguquko yini? Sibona omunye umhulumende ongayisiye lowo sesemjayele engena esihlalweni.
Akusoze ngoba kuqala, even kuqala funa ekuqaleni kusele zanu kule zapho. Izanu yayilahla amaphepha abanye abantu. Lokhu into abakwenzayo sikawuqali kathesi. So lokhu asikwazi ukuthi kuzaphi, nabanye sesilahlekelela ithemba. Ngoba as long as izanu ikhona, vele abasoze bavumele ukuthi omunye umuntu abuse.
Wona amabandla aphikisayo uwabona njani? Kuyini kahle kahle okuyehlulayo ukuthi angene esihlalweni?
Ngoba abangene maze bangene esihlalweni bazangena njani? Izanu abantu bezanu baba bebe. Kuyafana nalokuthi nxa umuntu esize emzini wakho wena nguwo lamakhiya, ukuthi nxa ezoloja wena ole power. So abantu abaningi baba bephandle, izani ngabuye iba bakhulu bayenza belahle izinto. And then abanye abantu babe bethengwe ngemali. Abantu abaningi bathengwa izani ngemali ukuthi bezuze isikhundle, but babe ngakwazi ukuthi bathenge isilizo.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyalivalelisa uZulu kandaba. Inhliziyo yami iyakhala kunani, sinabanye ngapha siyadla, but nxa sikhuluma lina abesekhaya lingamaqhawe ngoba likhangelile ilizwe lethu. Ingani inkosi singaba lani ilizwe kulobu buhlungu elihamba ki? Siyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Kulungile, Mbongile.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabe Dlamini obekhuluma ecingweni loChris Gande owe-Studio 7 eseBhilithane. Kulo mongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende seBrightbridge oxotshwe umsebenzi ngemva kokuchothoza uhulumende weZANU-PF esithi nguye obangela zonke indubo eziselizweni. Umkhwekeli wesibhedlela lesi umise unkosikazi Senzeni Klassen umsebenzi kunsukwana ezedluleyo esithi wephule umthetho ngokuchothoza uhulumende. Amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights asole kakhulu isehlakalo lesi, athi njalo umongikazi lo sehlalela evalweni ngokwethuselwa ngamapholisa esithi alakho ukubulala abantu bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe uNtungamile Nkomo oweStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Difa Dube, yena othi unkosikazi Klassen kamelanga axotshe umsebenzi ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo njengaye wonke umuntu.
Ngibona ngathi kube yinto embi kakhulu ngoba nxa abantu bengasuthiseki ngento abayifunayo kuqakathekile ukuthi bayikhulume ukwenzela ukuthi yena engohulumende abekwazi ukuthi abantu izidingo zabo zithini, njalo abekwazi ukuthi abantu bafunani. Yena kathi bengafanelanga ukuthi benze lelo nyathelo abalithetheyo. Into ebiqakathekile ukuthi bazwisise ukuthi imbangela kuyini eyenza umongikazi lo azakhuluma into efana lenaleyo. Uyena uhulumende ngumlandu wakhe ukuthi bekufanele ukuthi alungise lolo daba, abe nesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalunga njalo kondise ukwenzela ukuthi esifisweni yindlela yokuthi uhulumende afanele ukuthi aqhube ngayo. Yindlela ngoba uhulumende ufanele aqhube indlela yokuthi azwe ukuthi abantu bona bathini andibana ukuthi athathe amanyathelo. Uhulumende yena ukhona, kodwa uhulumende ubusa abantu, but nxa kungela abantu akula uhulumende. Yiko okuqakathekile ukuthi azwe izikhalazo, azwe into ekunye umongikazi, ukwenzela ukuthi babe ngohulumende oqondileyo, babe ngohulumende owazi umsebenzi wakhe. Kodwa indlela abathengisela ngayo ukuthi bathathe inyathelo abalithe teyo into embi lana ngoba kakhulu sesithengisela esengani uhulumende lo esiya kuye sekunguhulumende mhlawumbe sefuna ukusithengisela ukuthi usetshengisa ama-sign dictatorship
alubana ethe waya emthethwandaba lumongikazi Dube ngokubona kwakho wayaphikisa ukuxotshwa kwakhe umsebenzi umbona ephumelela yini
uhlupho lapho lukhona babunkomo ukuthi indaba zasekhaya emthethwandaba ziba luhlupho ukuthi kusuka bazithatha azisabanga imithethwandaba ezimele yodwa sekwaba imithethwandaba ukuthi amajaji asemthethwandaba aqalaze emuva aphakaze kuqala ukuthi onguye ovusele liqala emuva ngale kungabe kungubani so yilabo bokulo hlupho khona ukuthi kade bezajika njalo kutela ukuthi noma bethethula isinqumo sabo kulokho kukhalazwa kukamongikazi kade bezaqala bakhangele mhlawumbe uthole ukuthi ngabe thole ukuthi into le isuka kuhulumende kube nzima ukuthi baphawule okuyiko okufaneleyo noma baphawule beqondisa into eyiyo eliqiniso kodwa-ke khona lilungelo lakhe umongikazi njengomntwana weZimbabwe ukuthi akhulume into efisayo
umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu lapho-ke limzwe ixoxa ecingweni lelo ntungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithane Kwezemidlalo lamhlanje abanhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association bathi ngomnyaka ozayo umncintiswano weZimbabwe Open uza kuba ngowezinga laphezulu njengoba belenhlelo zokunxusa abadlali bakwele Gipite bona abahamba phambili emhlabeni jikelele. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Isiphathimandla senhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association uLucky Mlilo uthi umncintiswano walonyaka wabungenwa ngabadlali abambalwa abavela kwamanye amazwe agoqela ele Nigeria, ele Zambia, Malawi, Swaziland kanye le South Africa. Njalo ngomnyaka ozayo bazakhuphula izinga ngokubiza abadlali bakwele Egypt bona abazintshantshu emhlabeni jikelele. Abadlali laba bavele kwamanye amazwe yibo abafike bathatha izicoco ebezidlalelwa. Njalo umlilo uthi kuzamele abadlali bakule Zimbabwe bakhweze amasokisi ukuze baphinde njalo beqale unqoba.
Kutsho ukuthi kumele sidonse amasokisi sibili. We haven't won ama singles for ubaba in a very long time. Omama actually sike sawina 2 or 3 years ago. Ama doubles sike sadominator sibili. I-team ka Mike Burns lo Nesbitt ike yadonsa 12 years consecutively iwina. Yasi breaker that spell ngabafana be South Africa and yibaba winile ofulonyaka
onqoba umncintiswano wabesilisa ngoChristos Potgieter yena waphakamisa isicoco ngomnyaka ka 2016 njalo lonyaka unqobe uGundanji Kalengo oyisizalwane saseZambia nge-3 kanya uPotgieter ubambisane lomngani wakhe uJimmy Shepush laye ongawase South Africa ngomncintiswano wabesilisa abadlala bebabili banqoba uMike Burns lo Neil Nesbitt nge-3 ka-1 ucelela besifazane unqobe uYemisi Olatunji oyisizalwane selizwe laseNigeria yena unqobe udade wabo uBusayo nge-3-1. UPotgieter loYemisi bathole inkulungwane zamadola ngamunye ngemva kokunqoba kwabo lokhu ngomncintiswano wabesilisa asebekhulile kudibane izizalwane zelizwe leZambia kwathi uPaul Chanda nguyophakamisa isicoco ngemva kokunqoba uFelix Chilufya nge-3-1. Ekhuluma nentathelo izindaba yokupheleni komncintiswano uPotgieter uthe uyathokoza ngendlela umncintiswano weZimbabwe Open oqoqwa ngayo ngabe Mathebeleleni Squash Association okokuthi ngomnyaka ozayo uzamema abadlali bakwele South Africa babuye bezoncintisa ngobuningi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Bonike isikhathi sizwasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke ehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa weZRP athi isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo weMDC Alliance uMnumzana Thandayi Biti ubotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe lele Zambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethandaba waphezulu oweConstitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Silugqiba-ke lapha usihlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.